soku izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lingali chona njani zulugandaba, olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu, mhlazi ku-15 Mfufu 2021 ngoChris Gande.
Sinake njengenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions. Leli nyathelo siyalisola kakhulu, leli nyathelo elingaqondanga, inyathelo esibona ngathi lithethwe ngesiphangiphangi, kungasakhangelwanga umthetho ukuthi uthini.
Namuhla bekulilanga lokugcina elokuthi izisebenzi zikahulumende ezingahlatshwa ngamajekiseni womabili e-COVID-19 ziye emsebenzini.
Umuntu wonke oyabe evanjiwe i-COVID-19 angalandela kuphela ama-conditions e-World Health Organization uyasila kuphela. Lokho kuna ngokuya kukhulunywa ngabantu ukuthi umuntu nxa elayo umkhuhlane enje lale enje engabanjwa COVID-19 iyafa, hayi akulanto enjalo.
Abasinda emkhuhlaneni we-COVID-19 bakhuthaza abantu ukuba bayehlatshwa ijekiseni yokuzivikela ngoba ubuhlungu obulethwa yilomkhuhlane ungabanjwa yiwo ubuthatha isikhathi ukuze buphele emzimbeni. Kuhlelo oza Friday liviki sineqembu elicula ingoma zomdumo wokholo elaziwa ngegama lokuthi Forward Gospel Group. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Namuhla lilanga lokugcina elokuthi izisebenzi zikahulumende ezingahlatshwa ngamajekiseni omabili e-COVID-19 ziye emsebenzini. Uhulumende wanquma ukuba kusukela ngomvulo izisebenzi ezingahlatshwanga ijekiseni le zingayi emsebenzini bese zithathelwa amanyathelo agoqela ukuxotshwa emsebenzini. Leli linyathelo eselithethwe ngamanye njalo amankampani azimeleyo. Inhlanganiso yezisebenzi ezCTU yahambisa lolu daba emthethwandaba isithi ifuna uhulumende angabambi ngamandla izisebenzi ukuthi zihlatshwe ijekiseni ye-COVID-19. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso yezCTU esigabeni Western Region, umnumzana Ambrose Sibindi.
Sinake njengenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions. Leli nyathelo siyalisola kakhulu, leli nyathelo elingaqondanga, inyathelo esibona ngathi lithethwe ngesiphangiphangi, kungasakhangelwanga umthetho ukuthi uthini, kungasahlonishwanga njalo lamalungelo ezisebenzi. Nxa kuyikuthi kulento yonakele besikhangela ukuthi okufanele kwenzakala okusemthethweni ukuthi nxa isebenzi esonile, siyanikwa lokho okuthiwa yi-charge sheet, bese sibizelwa kunkundla yomthethandaba esingathi yi-hearing. Lesi sisebenzi siyebikelwa icalazo laso, sizimele sizidefende ukuthi kungani kube njalo. So kusukela kuthathwa leli nyathelo lokungenziwanga, uhulumende sibona ngathi umthetho okuphilisana lezisebenzi kumbe umthetho wezisebenzi okufanele ubuse emsebenzini wephuliwe. Ngokunjalo lesi sinqumo siyasisola sibili kakhulu. Njalo okunye uhulumende ufanele kunanzele ukuthi abantu abangahlatshwa kungabe kulezi zathu ezijiyeneyo, kodwa nxa umuntu ebiziwe ukuthi azozicasisela uzacasisa izathu sayo kungani engahlatshwanga. Lokhu sibona ngathi futhi uhulumende kasakunanzelanga. Kodwa ke ngisho njalo kufanele sikunanzele ukuthi neZimbabwe Congress of Trade Unions sicacile ukuthi abantu ababe leqiniso lokuthi bazame ukuthi bonke bahambe bayehlatshwa ukwenzela ukuthi bavikele impilo yabo, bavikele impilo zemuli zabo, labanye abasebenza labo le-public. Kodwa uyabe engasahlatshwanga, siyakukholwa ukuthi kulezi zathu ezibambekayo fanele anikwe ithuba lokuba nazikhulumele, engaphongi ukubanjwa ngentamo ukuthi emsebenzini engasabuyi. Sibona ngathi le yinto embi.
Manje njengenhlanganiso, akhona yini amanyathelo eliwathathayo ukuya kumbe emthethwandaba kumbe ukuzama amanye amacebo aza kwenza ukuthi abantu abangahlatshwanga benelise ukuya emsebenzini?
Well, siyananzela njalo ukuthi izisebenzi eZimbabwe zikhona, silabantu abazimela kumbe sigathi ama-union mihlanganiso ezibamelayo, ama-union ezatshiyene ngendlela esi-operator ngayo, and sinanzela ukunjalo njalo kulama grievance procedure kumbe imithetho efakwe yokuthi nxa ungaphathekanga kuhle landela indlela ethile yokuba na utshengisele ukuthi awuphathanga kuhle. Ngileqiniso lokuthi izisebenzi ngokuthiyana kwazo kuba yena esiyeneyo. Ubukhokheli balawa ma-union kufanele babe beqinisa ukuthi bayalandela leyo mthetho i-grievance procedure, bayiregister lo employer wabo ukuthi lokho kwenziwa izisebenzi kuyinto embi. Kungaze kwehlula ama-channels akhona ukuthi nga i-grievance leyo bebona ngathi ayisabanjwanga kuhle. Uhulumende waqinise ngomsikhanda ukuthi abantu bangabuya emsebenzini kule ndlela ke ezinye ezingasetshenziswa. Amanye afana nawo futhi ayenelisa futhi ukuthi asebenzise esingathi thina kuye emthethwandaba. Litigation process sila ama-lawyers ama-human rights abamele khona ukuba nabancedise bonke abantu ababonakala bahluzwe ngendlela okuhluzwa ngayo lezi sebenzi ngokufananayo. Njalo lama-union amanye vele lawo abalamagqwetha abo angancedisa. So sibona ungathi kufanele ukuthi siyacebisa ukuthi nxa bekhona ama-unions alama-members asewele phakathi kwalolu hlupho sikhayele ukuthi bathathe lawo manyathelo. Kungehlula bathathe litigation process ngoba sekunanzeli lokho okwenziweyo lelinyathelo elenziwe lephula umthetho.
Umnumzana Ambrose Sibindi ngumgcinisihlalo wenhlanganiso yeZCTU esigabeni seWestern Region ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 naku 15460 kHz ku shortwave.
Abasinda kumkhuhlane we-COVID-19 bakhuthaza abantu ukuba bayehlatshwa ijekiseni yokuzivikela ngoba labo abalokhe bethikaza besesaba ukuyahlatshwa bengabazi ubuhlungu obulethwa yilo mkhuhlane ungabanjwa yiwo. Intatheli zindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Iningi labasila kulolu bhubhane bathi kukhulu abedlula kikho njalo bengafisi ukuba kuphinde njalo, kungakho bekhuthaza uzulu elizweni ukuba aqakathekise ukuzivikela engathelelwa iCOVID-19. Omunye walaba bantu ngumnumzana Melusi Siziba waseHarare, yena owahlaselwa luhlobo lweDelta kanye lomkakhe.
Inkosikazi was serious okuzwayo kakhulu, but we managed ukubana sikuzwisise ukubana that's not the end. Siyakwanisa ukukhulela, sazama ama-advice wonke ayevela ebantwini, sasizama ukuwasebenzisa ngendlela. But kwasokunzima phakathi kwemula, into engayibonayo enzima ukubana abantwana bakuzwisise.
Usiziba uthi ngokuzivikela umuntu uyabe engavikeli yena yedwa kodwa labo bonke abaseduzane kwakhe.
Abanye bengabalakho ifana nokuthi kuyabe ngelandaba ukubana abanye bengabavikela njani. Just like thina sasikwenza, even abazama ukuzosibona sasibalela, no zimele phandle kumbe isivalo ungabambi siyakuvulela yithi.
Umnumzana Desire Chuma intatheli zindaba esebenza izimele, yena uhlangane lodubo lokugulelwa ngabafo wabo abathathu kanye lonina omzalayo.
Umuntu wonke oyavemva njeyo i-COVID-19 angalandela kuphela ama conditions e World Health Organization uyasila kuphela. Lokho kune ngokuya kukhulunywa ngabantu ukuthi umuntu nxa elayo umkhuhlane enje lale enje engabanje COVID-19 uyafa, hayi akula nto enjalo. Mina umama wami ule BP kodwa zange kube nzima kakhulu kuye ukuthi recover ngoba wakulandela yonke imikhuba e-COVID-19.
Lanxa sekunganeno kwabatholakala belegciwane le-coronavirus, lababulawa yileli gciwane abezempilakahle bathi akumelanga kuyekethiswe kwezokuzivikela kulolu bhubhane. Bekhuthaza uhulumende ukuba aqhubeke ezilondoloza ngazo zonke indlela uhulumende azibekayo njalo bayehlatshwa ijekiseni lokuzivikela. Esinye isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Thandiwe Nkomo uthi kuqakathekile ukuhlatshwa ijekiseni le-COVID-19 vaccine.
Ma uhlatshiwe asizukubambe njengomuntu ongahlatshwanga. So bona kungumbono omuhle igovernment ewenzayo ukuthi abantu bonke behlatshwe.
Lanxa engakahlatshwa uthi usekuzwisisa manje unkosikazi Nkomo ukuthi kumele umuntu wonke athole lumjovo. Lokhe besasekhona alokhe besathikaza ukuyahlatshwa ijekiseni le ngezizathu ezehlukeneyo. Omunye wabo ngunkosikazi Precious Ncube waseGweru eNkabazwe, yena owemba phansi esithi akayi kuhlatshwa noma sekutheni.
sesaba lento esizibonayo kuma WhatsApp lesizizwayo ukuthi after kuboma 3 years uyabusuchwa penny face awusazali and inxa usiyahlaba lapha na ngizwe kuthiwa bathi uma ugula awuhlabi but then abakuhloli ukuthi ungabe ulomkhuhlane abakubuza ukuthi uyagula lapho ngokuhlaba kuphela.
Abaphila ngokuzisebenza bathi kabasiboni isizathu sokuqhubeka nge-lockdown bekhuthaza uhulumende ukuba ngabe uyabavulela banelise ukuzinakekela. Unkosikazi Sitshengisiwe Ndlovu ngomunye wabazisebenzayo okhuthaza uhulumende ukuthi ngabe uyabavulela imingcele benelise ukuyathenga labo impahla yokuthengisa.
Ngesikhathi se-lockdown bekungahambeki kungathengiseki i-business vele imile. Mina njengomzali ozisebenzayo i-COVID imbangele ukuhlupheka kakhulu empilweni yami.
Abezempilakahle baveza ukuba ekutshoneni kwelanga layizolo kuhlolwe abantu abedlula ikhulu 143 batholakala belegciwane. Abayisikhombisa babo balahlekelwa ngumphefumulo. Abedlula kancinyane inkulungwane eziyisificamunwemunye 9145 behlatshwe okwakuqala leli jekiseni ekutshoneni kwelanga layizolo, kusitsho ukuba sebesedlula kancinyane izigidi ezintathu asebehlatshwe okwakuqala 3,200,421 abafika phose inkulungwane ezilitshumi lantathu 12,588 behlatshwe elesibili khona izolo, kusitsho ukuba sebefika phose izigidi ezimbili lengxenye 2,453,224 asebelitholile okwesibili lelijekiseni. Uhulumende uthi ufisa ukuba abafika izigidi ezilitshumi 10 million kumbe isilinganiso sokungamatshumi ayisithupha 60% babe sebehlatshiwe lelo jekiseni kusiyaphela umnyaka ukuze izizalwane eZimbabwe zibe ngezivikelekileyo abayithi yi-head immunity. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Izakhamizi zakoBulawayo ziveza ukukhathazeka ngodubo lokuvalelwa amanzi mahlayana lokudubuka kwempompi ezithwala amanzi alengcekeza. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Lokhu kuphume emhlanganweni oqhutshwe ngabenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eye-Women in Leadership Development enkundleni yebulenjini e-WhatsApp ngaphansi kwesihloko esithi Public Interface. Isakhamuzi sika-Ward 8, unkosikazi Kethiwe Jele, uchasisa ngababhekane lakho njengabahlali bakoBulawayo.
Lokhu esihlangana lakho ngapha ngamafiriji ahluphayo, amanye asebhavizi entabazinduna kulesi okhangele lempilo la manzi ayahlupha amalanga ahamba ebuye amanzi akhona ungathi uyagesa inkonxa yakho uyayizithelela amanzi akhona ukuthi ukuthi ahlanzekanga. Manje sikwazi senze njani? Siyacela sibili kakhulu ukuthi lisilungisele.
Unkosikazi Margaret Sibanda ohlala ku-RA8 emzilikazi uthi amanzi uma ephenduka abuya engcolile.
Thina inkinga ehlangana la ikakhulu amanzi nxa ephenduka aphenduka engcolile. Esikhathini esiningi abe nganayo i-brown, so lawana siyandisa ukuwashiya bese sisikhazalandela but kugcina futhi lakho kugcina kusigulisa ngoba emalangeni abantu abaningi bebengezwa amasuweji. Amasuweji abhesta indawo eziningi and lokho kuyingozi kakhulu kithi omama labantwabethu. Abantwana badlalela emasuwejini beqeda bebe bezothenga ukudla kumbe bedle bengagezanga izandla.
Unkosikazi Sibanda uqhubekele phambili ethi i-council ingalungisa izitishi ayisatheli imithi evikela imikhuhlane.
Sibili besicela lisizamele kula amasuweji ukuthi nxa kungaba kutholakala umuthi ukuthi nxa engathi edubukile engakalungiswa kufafazwe imithi kuwo ngoba impukane ezisuka lapho izimpukane ezihamba futhi lapho esithenga khona ukudla ezinye zibuye zingene ezindlini.
Unkosikazi Sibongile Mangena ohlala ku-Ward 14 uthi udubo yikuphuza kokulungisiswa kwempompi ezidubukileyo.
Sihlangana lohlupho lonalo lwamaphayiphi, kule phayiphi edubukileyo elayinini yethu khona lapho. So ilayini iphayiphi lama idubukile, so abantu bagcina sebegebha legodi ukuthi amanzi engaphongugcwala indawo yonke nje ngoba begeleza. So uthi sesicela babakhansila lisincedise ngakho ukuthi amanzi onalawo abe geleza kugcina futhi sokusiba ngama-charges amaningi kithi. sokungani kube thina yithe sidlalisa amanzi kathi siyabe sizama ukuthi sireport ukuthi amanzi awesekayo.
Unkosikazi bekezela nyathi ku ward 14 uthi iCouncil igebha amagodi ingasawavali.
Usupho olukhona olunye selubangelwa yini lina khona ngapho ngoba liyagebha amagodi. Lisithi liyalungisa lichinge liwachiya amagodi lana evulekile. Engikhuluma ngakho ngikhuluma ngaphambi kweholu yethu. Igodi lelana lilokhe limpompo zamanzi whether sokwabuya kwalimala ngaphansi asazi. Amanzi lawa igodi lelana seliyingozi ebantwaneni bethu. Ngoba umntwana sibili angawela lapha angiboni ukuthi impilo yakhe ingaba khona.
Unkosikazi Clara Ndlovu yena ukhala ngokuqansa kwemithelo yamanzi lezindlu.
Sicela councilor bakithi Sibanda, sicela likhangele bakithi ama bills amanzi makhulu kakhulu. Njengezakhamuzi bakithi sicela like lisingenele lisincedise emanzini khona lapha ngoba ama bills angkhona asisawakwanisi asemakhulu kakhulu asikwazi ukuthi barida njani amamihlabo kumbe ngama estimate siyacela.
Ukhansila ka ward 7 umnumzana Shadrack Sibanda ongenela umhlangano uthi iCouncil yenza konke okusemandleni abo ukulungisisa zonke impompi ezithwala amanzi ahlanzekileyo langcolileyo ethi kunje baphakathi komsebenzi omkhulu njengeCouncil. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Inhlanganiso elwela ilungelo loluntu eCrisis in Zimbabwe Coalition ithi ukukhahlanyezwa kwabalandeli bebandla leMDC Alliance ngabaxatshangelwa ukuba ngabasekeli bebandla leZANU PF kuveza ukuthi kuzabe kugqokozela kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2023. UGibbs Dube usethulela loludaba ngokugcweleyo.
Inhlanganiso le iyakusola kakhulu ukukhahlanyezwa kukamnumzana Nelson Chamisa labalandeli bakhe emaSwingo ngabaphothengelwa ukuba basekela ibandla leZANU PF ngesikhathi bezama ukwenza imihlangano esabelweni lesi. Yethule lokhu enkundleni yokuxhumana eTwitter isithi kumele amapholisa avimbe abakhahlameza ababamandla aphikisayo ukwenzela ukuba kube lokhetho olubalulekileyo ngomnyaka ka-2023. UGift Ostalos Ziziba obehamba loChamisa emaSwingo uthi ibandla leZANU PF liyesaba kakhulu uChamisa.
EmaZeba abalabandi kubona ukuthi konke sihamba khona bathuma amayouth esebenza lamapholisi okuyinto esilukudubela izweni kakhulu sikhangelayo ezokhetha ukuba namapholisi lawo esifanele ukuthi siye ripota kuyona yiyobuya labantu bezanu lamasosha besebenza i-violence ukumisa abantu nokuphosa abantu bebetshela abantu kuyinhlanyelo mahhala abantu bebuya sebephosa ukuthi ihlabelanini okuyikho abantu abathine beyala ukuthi athina besizele inhlanyelo ayikhona ukuhlabela.
Umnumzana Joseph Chuma okubandla leZANU PF uthi udlakela kalulunganga.
Udlawudlawu into ongamelanga ikhwabithi ngisho langubani. Into leyi into eyenzakala kusukela usithi wena mhlawumbe uhlukumeza abanye ugcine lawo usungohlukumezwayo kumbe kuhlukumezeni kwaphana ugcine uhlukumeza kumbe isihlobo sakho sibili qobo. Ngakho asonto okumele siyikhangele siyikhwabithi yinto okumele amabandla wonke awezepolitiki akhulume ngakho ngobukhulu sibili ugcizelela ukubana akufunakali ukubana abantu nxa bethi bayaphikisana baphikisane ngobudlwangudlwangu kodwa abantu bafunde ukuphikisana ngamazwi nalapho nxa abantu bengavumelani bafunde ukuvuma ukubana hayi lapha kasivumelani omunye siyale omunye siyale ngokuthula langesihle hatshi ngokubana sokuthwalana izitina sokuthwalana imibhobho sokuthwalana izinsimbi sokutshayana kulimazwana yinto engalunganga kakhulu naleyo ngoba kuthiya kuchithe imizi kuthiya kuchithe izimuli kuthiya abantu bekhala kuthiya abantu sebebhujelwe abanye sebelinyazelwe izihlobo zabo sokusiwa namabhili ezibhedlela lako loko uthiyetshiyeneyo.
Amabandla aphikisayo athi uhulumende kumele akhuthaze amapholisa ukuba asebenze ngemfanelo hathi ukwekela abalandeli bebandla leZANU PF besenza santando. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingoGibbs Dube.
Namhlanje ku Live Talk sikhangela isimo sokulwisana legciwane le coronavirus kanye lokuqhubeka kohlelo lokuhlatshwa abantu ijekiseni ye COVID-19. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umongameli Joe Biden wele Melika usekwethekeleleni esigabeni seConnecticut ukuyakhankasela uhlelo lwakhe lokudinga uselekelo lokuthi idale lephalamende lelesenethi bavote bevumela uhulumende wakhe ukubana athole imali yokuthuthukisa umnotho welizwe. Uzahlathathe leli thuba uhle agcobe isakhiwo sembali yokulondolozwa kwelungelo loluntu esigabeni leso. Hartford isikolo saleso sigaba umongameli welemelika ukhangelele ukwethula amazwi ukuchasisa ngohlelo lwakhe lwentuthuko yemelika phansi kwesihloko esithi Build Back Better Plan lokubumba isimo esihle sokutholakala lula kwemisebenzi, ukunakekelwa kwabantwana, ukwehliswa kwentengo yempahla, ukukhuphulelwa kwamankampani amakhulu imithelo yetax lokunye. Uhlelo lwakhe lolu luhlanganisa isigaba esiphathelane lokuphatheka kwemelika ekulungisiseni umonakalo osudalwa yikuguquka komkhathi i-climate change. Ngemva kweminyaka engamashumi amathathu eleSomaliland lathola uzibuse, abikwa emalutshwana amazwe omhlaba akwaziyo ukubana lilizwe elizimeleyo elasuka phansi kombuso weleSomalia ngomnyaka ka-1991. Ukungaziwa kombuso okhululekileyo weleSomaliland kubikwa kuyikho okubangela ukubana lelo lizwe elilabantu abangaba yizigidi ezine lengxenye 4.5 million lehluleke ukufinyelela intuthuko elifunayo kwezenotho. Kubikwa kule xuku labantu elishayela limaza kawubi umpholisa webutho owetheswa icala lokubulala umntwana oyintombazana obeleminyaka emihlanu ngemva kokudubula imota ebilomntwana lo edolobheni leBua esigabeni esikhulunywa isingisi esingezansi ngokuya ngentshonalanga yele Cameroon. Umongameli Kaisi Saidi wele Tunisia wethesa abezombusazwe ababaleka elizweni lelo besiyaphephela kwamanye amazwe umlando wokuqoqa ukufuna ukugenqula umbuso wakhe. Lokhu kutsho emhlanganeni wakuqala wedale labaphathintambo ele cabinet asanda kulikhetha ngemva kokuxotsha bonke ababekhona kulelo dale ngontulikazi walonyaka.
Abasekeli bebandla le-MTC Alliance sebesungule umkhankaso wokuthengela umkhokheli wabo imota eyenelisa ukuvimba inhlamvu zombhobho kulandela ukutshaywa ngamatshe okwenziwe imota ezikhapha uChamisa ngabasekeli bebandla leZANU-PF eMaswingo ngoMvulo. Lo mkhankaso ubikwa uqale ngapha kwele Melika phansi kohlelo lokudinga imali ebulenjini be-internet olwe-GoFundMe nenjongo yokubuthelela imali engedlula amadola emelika azinkulungwane ezilikhulu lamachumi amabili $120,000. Namuhla lesi sikhwama bese sibuthelele imali edlula amadola azinkulungwane eziyisithupha $6,145. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MTC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasibanda osithumele amazwi akhe alandelayo.
Mahlabe Zulu, sithanda ukubonga usapho lweZimbabwe lonke jikelele ngokusifisela inhlanhla enhle njengoba libona izizani sihlasela emile busuku. Ngesikhiwa bathi an injury of one is an injury of everybody. Siyabonga kakhulu isolidarity elisenzela yona, abanye bayasithandazela, abanye bayasitshayela ifoni, abanye baye emahofisini ethu, abanye ngabasi abaze fundraising ukuthi bafuna ukuthengela upresident imota eyadilizwayo, bafuna ukumthengela njalo imota ebulletproof, lekawuso ebulletproof. lokulungisa njalo izimoto zabanye ezabhidlizwe ezanupef. Ikho ke ama province ethu wonke ang 12 eZimbabwe se computer kabi wonke sebefuna ukuthi upresident efike ezekhuluma labantu hayi membership kuphela. Kakhulu abama province abasemaphandleni njengoba sivele emaswingo semaswingo asesizahlala phansi kubonakala ukuthi ngeyiki sisuka upresident uzasuka lapha engaphi ngoba abantu sebefuna ukubona upresident ngoba isikhathi sonke lesi ede kulamanga ukuthi ema reserve emakhaya ngokwezano abantu sebebonile ukuthi hayi izano siyaphelwa ngumphako ngalokho imbongolwane sesiyibhokozile emahlabezulu sisuka emaswingo sizalitsheli ukuthi kuyangaphi abaku external provinces njenge-United Kingdom, the United States, the Europe, ababambekile sibili senza fundraising ukuthi bathengele upresident i-bulletproof vehicle, bamthengele lekawuso futhi e-bulletproof. Baphinde balungisise izimota ezabhidlizwa izanu nokubhadalela abantu ezibhedlela ngoba abantu babamba umlomo wangaphansi kodwa basiphe isibindi ukuthi lapho sivela khona ukukhatshana sokusale okuncinyane indima encinyane. Bahlebuze siyabonga ngoba sesiza basonke kunew government ezabe ithungamela ngobaba uChamisa abantu bonke bathi ijaha kalingeni. Bengafuni befuna.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli se-MTC Alliance ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Kuhlelo Woza Friday liviki sileqembu elicula ingoma zomdumo wokholo elaziwa ngegama lokuthi yi-Forward Gospel Group. Okuningi asikuzweni kuthathele izindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Svanda.
Leliqembuli kokhelwa uLightwell Svanda odabuka esilobela enkabazo yeke lati fahlafahla ngembali yakhe.
Kulele emakhaya baba umbe umlimi so ubaba wayedlala isiginci so kulapho nami ngafunda khona ukudlala isiginci iqembu le labunjwa ngo-2014.
Yena umbuka sibanda wangena njani kwezomculo wengoma zokholo?
Ngibe ngingumuntu okhonza vele ngicula esontweni kwaphakama umoya phakathi kwami ngoba ngavele ngishaya isiginci sokuzilungisela into leyana sibe siyidlala esontweni so uyayinto yayiphakathi kwami.
Gospel Group ichazelelwa ngabantu abaningi kwele Zimbabwe.
Abantu balamukela kahle i-album lami leli. I-album leli ngilakuqala engidlala.
Uhlelo lwethu uphosela ilizwi kubalaleli mdaweni.
Isupport yenu siyayidinga, lithenge leli album. Ma ungumuntu ulento uNkulunkulu akunikeze yona, bambisisa uphushe. Abafuna leli album bangasithola kunamba ezithi 0740243567. 061, enye ithi 0724387183. Ngiyabonga.
Forward Gospel Group, yibo besikwetshela ngokuhlelo waza Woza Friday mpela sonto ebusekileyo kini lonke igama ngu Ezra Jesus Bani.
Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni ngo 7:30 ntambama kusasa.